sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wanamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 kuNhlangula 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje,
uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe ekhuluma ngelinye ilizwe and then wafaka futhi le-America phakathi, ama-statements lawana akekho right in a way.
Kulabantu abathi lenze kahle eleZambia elimangalele umongameli Emmerson Mnangagwa esikhathi le-African Union kulandela ukuchothozwa kwakhe eleZambia.
Silokuhlangana lencingo zenyoni sithembe sifakele izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendeli konke lokhuyana siyakhipha.
Kunabesifazana abalwisana lokubulawa mahlayana kwinyamazana zasendle. Namhla sixoxa lembongi elodumo Obed Dube ngenhlelo aziqhuba emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabanye abathi lenze kahle eleZambia eseliphanyeke udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa kwinhlanganiso ye-Southern African Development Community le-African Union besithi kubi kakhulu akutshela umkhokheli wakwe-Russia ngobudlelwano belize leli lele-Melika. Bathi uMnangagwa uwatshela umnumzana Vladimir Putin ukuba ele-Melika lisekela eleZambia kakhulu lisenzela ukukhawulisa ilizwe lakhe wesaba umnyama ongelampisi. Intatheli zindaba yakwele Zambia, umnumzana Delani Mhlanga uthi kwakuvele kumele ukuba eleZambia likhonone ngokwenziwa nguMnangagwa.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe ekhuluma ngelinye ilizwe and then wafaka futhi le-America phakathi, ama-statements lawana akekho right in a way. Ngoba bona nje babebone ngani indaba le private, it will not be known, but unfortunately amazwi kaMnangagwa la aphumile nje kuthiwa kuphumile evideo.
Umhlanga uthi ukungenela kwenhlanganiso ye-SADC le-AU kunganceda amazwe omabili alobudlelwano abaziwayo.
Indaba le yakwanisa ukulungiseka ngoba iZimbabwe leZambia i-relationship ngiyakudala le, it's an old relationship which goes even before singakabi le-independence. So I'm sure it's an issue that can be handled by SADC and AU.
Umqondisi wePanos njalo oyintatheli zindaba esebenza kwele Zambia, umnumzana Vusi Moses Phyllis Banda uthi kumele lulungiswe udaba lolu.
Kuqakathekile ukuthi amazwe lawo mabili aphilisane kuhle, kuhlaliswane, ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwane abehlukaniswe ngumfula nje kuphela kunengi okusihlanganisayo singabantu banye. Kungaba nje ivi ungakhangela ukuthi ukudla konke nje mina ngiphila lapha eZambia akula lutho olungenza ngizizwe ungani angikho kipi, ngoba vele ngabantu abaphila ngendlela lathi esiphila ngayo, inkulumo le lathi ayisiphathanga kuhle sibili. So sikhangelela ukuthi baza khulumisana iSADC le-AU ingenele lapho kweneliseka khona, bazame ukuthi bababonise bakulungisise lokhu kungaphambanise kokudlula lapho.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Fortune Mlalazi, ingcweti yezombusazwe ezimeleyo.
President waseZambia ucorrect ukuthi ayeyi-raise leyo issue kuSADC because ikhol okufanele bakwenze, yona iplatform available kuma-head of states ase-Southern Africa kulabo Troika on Defense and stuff like that. Upresident waseZimbabwe waphambanisa ngalokho esikuthi diplomacy, ukuthi ayekhuluma ngelinye ilizwe kwelinye ngesintu sijilunyeyo.
Kodwa umnumzana Guta Msaka okubandla le-ZANU-PF uthi amabandla aphikisayo aphehla ukulwisana phakathi kwamazwe la lele-Melika.
As long as kulabo HH le-ZANU-PF akula budlelwano obuya phambili. Kodwa kungaba le-HH le-opposition eZimbabwe ngo-CCC banibani baba nobudlelwano, thina sidlelana le-PF ekwazi lapha okwavela khona impi yombangazwe. Ukubana umuntu wafunda eZambia akutsho lutho lokhu sinabo abaningi abeZambia abafunda abatrain abaningi lapha eZimbabwe okumele umuntu ukukhayela ukuthi nxa ungumongameli welizwe ukhayela sithi ngesingizi ngama interest ama citizens akho first so ubaba umnankakho ukhayela isecurity yelizwe akakhangeli lapha afunda khona ukuthi ngafunda eZambia umakhelwane engakhayela ukubana usesenza into engakompromise i-security yelizwe lethu umongameli njengoba nguye inhloko yelizwe umele phakamise ikhanda lakhe
elemeni ngalithi lisekela amazwe atshiyeneyo ukuze kazi le-Africa ukugoqela eleZimbabwe
wezemaphandleni kulabesifazana ewange abazinikele ukulwisana labazingela inyamazana zasendle mahlayana abafundele umsebenzi lo bayingxenye yebutho leZimbabwe elivikela inyamazana ezitshiyeneyo kubika uNokuthaba Dlamini.
Abesifazane laba abayisitshiyagalombili emaphandleni ngaphansi kwenduna uNelukhoba Dingani eWange sebephiwe izicoco zolwazi kulandela ukufundela kwabo ukuba libutho lezemvelo emngceleni weWange National Park. Leli butho elizibiza ngokuthi yivusile anti-poaching unit liqhuba umsebenzi lo ngaphansi kwenhlanganiso yezokuvikelwa kwamaganyana ePainted Dog Conservation. Umholi walo unkosikazi Belinda Ncube uthi wakhwabitha lumsebenzi eku-Grade 6 lapho ethekelela kulenhlanganiso bezofundiswa ngokubaluleka kwezemvelo.
Silokuhlangana lencingo zenyoni isebenzisakela izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendele konke lokhuyana siyakhipha kule ncingo size enkulu eyabe ingeyinyamazana inyathi impala omvundla konke siyakhipha.
UManxube uthi phezu kokususa imijibila badobha njalo ukudla okuyitshefu okufakwa ngabazingela beseba ngokubulala okufana lenyathi impala izikhwehle kanye lamathendele kubulale lendlovu. Kodwa uthi loba kunjalo bakhona abangasabafuniyo kulesi sigaba ngomsebenzi abawenzayo.
Uyahlangana labanye amaphotha abayabe bethwele izikhali ezokuthi kunzima ukuthi libabambe ende kuyabe kunzima kule ezinye ingozi ezikhona, kodwa hayi siyaqhubeka ngomsebenzi wethu siyawuthanda ngoba sifuna ukuthi i-generation ebuyayo ingathole izinyamazana seziphelile.
Isikhulumeli se-Painted Dog Conservation umnumzana Ronnie Sibanda uthi ivusile isungulwe kuvike phelileyo lokhu kuyikuphathisa abesifazane.
Kuyinto sibili esithakazelelayo lathi kakhulu ukuthi sikwanise ukunika leli thuba kubomama and so far umsebenzi abawenzayo uyancomeka kakhulu.
Umnumzana Enoch Zulu onguye ohola ibutho le-anti-poaching kunhlanganiso le uthi laba baqeqetshiswe kulandela ukugqiba kwabo izifundo ze-Rangers Course kanye njalo labanye abafika phose amachumi amabili abesilisa labo asebebophe ijambo bangena igusu.
Amantombazana bebangabantu esibakhangelela phansi ukuthi abangakwanisi ukwenza okwenziwa ngamajaha. Yikho sithelathi hayi asikuguqule lokhu ngoba amantombazana lawo siyafanana nje, abafana lamankazana bayafanana kula mehluko omkhulu. So sibe le team yamantombazana sifuna ukuyibona ukuthi iyayenza yini okwenziwa ngamajaha.
Ngokutsho kukaZulu iningi labazingela ngokungekho emthethweni ngezinye zezakhamizi.
Ungakhangela amarenja ethu wonke aqatshiweyo amaningi ngabalocals, ngabantu abavele ezakhamizini khonapho emakhaya aseduzaneni khonapho. So yibenefit enkulu kakhulu ngoba iyabatholisa imisebenzi.
Laba abasuka bebanjwe basiwa emthethwandaba lapho abagwetshwa ngokwehlukeneyo kusiya ngesisindo secala. I-Painted Dog Conservation eyasungulwa ngomnyaka ka-2001 ithi ukuthungatha lokhu sekuphathise ukwengeza inani lenyamazana zendle ikakhulu amaganyana lezinanakazana ebezivame ukubanjwa emijibila. Ngengcingo lezi abazidobhayo babumba ngazo inyamazana zendle ehlangothini lwe-Iganyana Arts and Craft zithengiswe ukuze kwengezwe isikhwama sebutho. Inkangelelo ikwandisa leli qembu labesifazane eminyakeni ezayo ukuze isilisa lazo sibe sodwa kolunye uhlangothi. Ngimele iStudio 7 ngisemabale nginguNokuthaba Dlamini.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Sangeni kusigaba esilandelayo siyosikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters wabika ukuba kulabantu abedlula amajumi amane 42 ababulewe libutho lakwele-Israel namhla eGaza lapho elilwisana khona le-Hamas. Abezindaba laba babika njalo ukuba obephethe uhlangothi olubona ngabokhonzayo usemiswe umsebenzi kulandela ukubhubha kwezizalwane zakwele-Tunisia eSaudi Arabia ezibulewe yikutshisa kwelanga. Kulabadabuka emazweni atshiyeneyo ababulewe yikutshisa lokhu endaweni yokuthakazelela umdali. Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Chirietenga omela iHarare edanele ePhalamende kusilinganiso sabesifazana. Sicubungula udaba lwamalunga ebandla le-CCC wona athi achaywa njalo ahlukuluzwa ngamapholisa aze abotshwe ngesonto edluleyo. Phakathi kwabo kulabe sifazana.
Lokhu kwenzakeleyo kuyadanisa kakhulu ngoba nxa sikhangela ukuthi umthetho eZimbabwe uyanika umuntu ilungelo lokuthi lokho esithi freedom of association. So khathesi nxa sikhangela omama laba bebe-athende umhlangano and wesofa umhlangano wakhona ubuku-private residence endlini yomuntu kabuthimba. Usizwisa ubuhlungu ngoba nxa ukhangela ubabona ubona abanye baqabuka inyawo abakwanisa ukuhamba nabantu ababhajuliweyo abanye balamanxebanxeba batshaywe ngembobo. So nxa uzibuza ukuthi isizwe esitshaya umuntu ongumama ngalolo hlobo yisizwe esinjani and ikakhulu kusephulwa amalungelo abomama bona labo labanye abantu abatshayiwe ngoba nxa sikhangela uzabona ukuthi abantu laba bebezihlalele endlini bezenzela ukuhlangana. So usuze ukuthi icala abalibuleyo ukuze ukuthi amapholisa ababambe ngesihluku esinjalo yisilo and ungakhayela ayisukho ukuthi ngabantwana abancane ngabomama abadala labanye abalelisane khona lapha e-Stoyisten. So sikusizwisa ubuhlungu kakhulu nxa kusephula amalungelo abomama.
Sike saxoxa lamanye amalunga ebandla leZANU-P F lapha wona athi umhlangano we-SADC ususondele yikho-ke abantu laba bengabe bekwenzela lokhu ukuthi ilizwe likhanya ngani alimanga kuhle kulodlakela njalo abanye bengabe bezenzisa laba bathi balimele. Ungathini ngalokho? Kuyakwenzakala yini?
Imfanekiso ikhona and lama videos akhona abantu bechaywa behamba beguqile bese kubona konke lokhu itosha yona le. So nxabe sithi into leyi ifremiwe iyariframe nje kulomuntu umuntu ezigabule unyawo ngithemba ndibonile omunye usisi oqamuke unyawo ongakwazi uhamba ngayezama ukunyathela uzokuhlungu uze e-screamer. So kunomuntu angazimaza ngaleyo ndlela ukuzoportray ukuthi akunanga kuhle lizwe nje. Ngaku amalungelo abantu esephulwa kumele kuhlale phansi kubona ukuthi inkinga ingaphi and ungakhangela ivinje ephalamende omunye u-MP owethu owebandla u-Honorable Jikomo owebudiriri uzamile ukuyikhuluma indaba yonaleyo ukuthi hayi siyazi ukuthi indaba le isemthethwandaba kodwa thina lapha esiconsenti ngakho yindlela abantu laba ababanjwe ngayo abathotshwe ngayo abatshaywe ngayo bazwise ubuhlungu balimele basenkatelete njengohulumende njengephalamende umlando wamapholisa kumele benzeni entweni enjalo. So into yangikhona vele ihle yavalwa la nguspeaka wepalamende ukuthi hhayi asingeke sadiscuss intoni
like labubona yini eminyakeni edluleyo njalo libona kusasa injani ukuthi kuzaze kuphethe ngani
into eyaqala kudala lingakhangela izini sisathola uzibuse omama babesandlulula kakhulu bethaya besenzani kuthe even after independence sikubonile sikufoni MTC same story ungabona kwamanye ama-videos omama ababehlaliswa phezu kwembawula betshiswa izibonu lezi betshaywa belala phansi liyakhumbula njalo likomnye umnyaka uTody Stevenson umuntu ongumama ngendlela atshaywa ngayo waza wephuka isandla so and ukhangele lo nokufa kwabo More Blessing Aunt and ukhangele even lalesikhathi sese-election ukuthi omama bebebanjwa inkunzi betshaywa kuzwisa ubuhlungu njengami njengomuntu ongumama kunje so ugcina usesaba ukuhlala elizweni lalayini where you are supposed to be enjoying ama-freedoms akhona ku-constitution
leyo bekuyingqoxolo nkosikazi Ellen Shirietenga omela iHarare edalele ephalamende kusilinganiso sabesifazane asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC
Siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga ungadinwa lakusasa soke isikhathi sikaZulu akeleza ukuthi sibhadelene namhlanje Kusigaba liphuma lendaba lithona lendaba namhlanje ke siphoka lembongiyo lodumo umnumzana Obed Dube uzuzwa ngokuthi African poet Dube sawamukela ukuhlela
Ngiyabonga kakhulu kwamukelwa salibonani lonke balaleli emagumbi mina nimane omhlaba ngingakhohlobingela la umsakazi ngithemba liphile lonke nama engiyadodoba nje
yes akwazi ukuthi imbongi njalo uyahamba emicimbini etshiyeneyo njalo i-comedian konke lokhu nxa sikuhlanganisa kodwa kulo hlelo lwakho lwabogogo akusihlele ngamfitshane ngalo
angithanda ukusebenzisa lithi ogogo baziintombi zami namankazana ami ngiyahambela abantu asebekhulile ngifike kibo ngigwejise labo ngixoxe labo esintwini kuyazile ukuthi uyebona umuntu omdala ungaphathanga lutho so bese ngibaphathela khaba lakho mhlawumbe ukuthi badlulise umqando sengilesikhathi ngikwenza njalo into engifisa ukuthi ngiyenze zonke izikhathi zami ngisaphile emhlabeni ngaphandle kwalokho kulensuku ngihamba nasezikoleni njalo nginika abantwana istationary amapheni amapenseli abangamantombazana ngibanika ama-sanitary pads
ye ngasikhangela ke kwini okwakwenza ukuthi ube nenhlelo zethu
ekukhuleni kwami ngakhula ngingumuntu oswelayo ngoba ngakhula emzini ompofu ngokugcina ngumama nelabazali ngiyakwazi ukuthi ngisafunda esikole lami ngangeke ngihlale phosi inyanga yonke ngelapheni uzwe ihlakule emzini kumbe ufotshole imigubo emzini ukwenze lokho ngase ngicabanga ukuthi abantwana bakathesi mhlawumbe abanenginelabo abakhula njengami kungakwenza ukuthi kube lo mthelo ukuthi abanye abantwana bagcine befeyila ngabazali phesethe sibabona ezikolo kumele sibancedise njalo kuthi abangamankazana futhi uma befikele isikhathi semvelo nxa engela amaphethi ahlale mhlawumbe insuku ezine ezinhlanu ukuthi azabe azahlanzeka phinde abuyele esikolo uma kumenza inyanga yonke ngetem yabe lovephose amaviki amathathu ngomnyaka inyanga lengxenye ngibona kulomthela ebantwana ekufeyileni ngase sithi ake ngizame lami kwengikutholayo ngihlephona okuncane ngiphinde ngiye ebantwaneni ezalukwazi ngithanda ukuthi ezalukwazi zile mbali engabhalwanga ezingwalweni esazifunda esikolweni ezilayo ngemikhuba namasiko kwakithi abantu abaningi bakholwa ukuthi abantu abadala bayaloya bayabeyinyanya abanye bayababalekela lese nke ngasika kibo abanye sothawula abantwana labazulu ukuthi abafuna ukumbona abathi uyaloya kuningi esengikufunde kulabona abantu engangingakwazi la ngisazenza isihlakaniphi ngisababalekela loku kwancekise engikwenza khona kuyabasiza ukuthi babekwazi ukuthi bayingxenye yethu bayathandwa uma bephila bangumthunzi basinika isithunzi ngake mbona enxa ngifake isithombe ngilabo enkundla ezokuxhumana abantu baningi kubajabisa lokhuba bayakwazi ukuthi umuntu omdala uyisithunzi emzini kodwa abalahlekileyo bathi ngabaxhakathi ngabantu abadala baqhuphantshozi eziningi kodwa ke mina kwami kwese ngifunde kibo ngithole ulwazi engangingasoze ngafana luthola aluba ngabe ngangingqenqa ngibabalekela
unxa ufisa ukuthi abantu bekusekele kwinhlelo zakho lezo kumele benzeni
bakhona abanye asebeke bangisekela kakhulu sibili ngithatha ukubabonga bangaxhumana lami kuwhatsapp yami abalakho kuyasiza ngabe ngamayunifomu izicathulo nayo kwesikolo amaphethi entombini zami ngibathekela ukudla lezigqoko njengamathenisi khathesi kuyaqanda lezingubo olani noma yini afisa ukuthi asize ngakho kumbe afake isandla akuswele umsebenzi baningi abantu abadinga lezo zinto kungabasiza kakhulu
cela inombolo yakho uyiphinde futhi
inombolo zami zeWhatsApp zithi plus 263
7 1 2 3 3 6 9 7 2 plus 2 6 3 7 1 2 3 3 6 9 7 2
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Yes, sizokuthi abantu ke bathini khona pha ke ku Facebook yethu ye VOA Ndebele ake sizokuthi bathini Yes, siyabona nge sizathumela kini lapha ke ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa semangalelwe eSwatini lapha ke New Year ngele Zambia sizokuthi bathini uBim Mdawini Sibanda uthi vele waphambanisa kakhulu ukuthi efike ekhulume kubi ngeZambia kuPutin iZambia yadlala indima enkulu kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko yiyo yanceda phela ukuthi sibe lozibuse sikhuluma nje ibandla leZANU-PF liyabusa ngenxa yakwele Zambia so ke lokho kwenziwe ngumongameli kubi kakhulu asifisi ukuthi akuphinde futhi sibona zani lapho aphambanisa khona yikuthi lala bacebisi abakhona Sinazi kona poke mdawini siyakuzwa kakhulu. Dumela hle manzini la ubhalini lapha uthi ke kanti umongameli wethu kananzelela ukuthi lanxa ke iphokana labantu beZambia kungani kweba khona ungani kuyahlupa. So ke abekwazi ukuthi abantu bomhlophe bayadlelana kuhle lathi abansundu kumele sidlelane kuhle. So angavele khulume kubi ngabanye abantu abamsundu kuyamana ukuthi kulungiswe khonoku. So konoku ke ukuthi adlelane lo Putin egcine dethisa elemelika sibona zana sonto iqondileyo kuzobuya uCaroline Nsibanda uthi hey lapho umuntu omdala wathi ganga noma kuthiwani Thando Ndlovu la uyathi ukuthi hey bantu kambe kwasekutheni umongameli sethula udaba olunje vele indamoyo uthi isintu siyala bakithi ukuthi ukhulunywe konoku kungani kunjalo kuzobuya ke uVictor Thebe uthi vele udume ngani umongameli Mnangagwa singazi okunengikhonokho lathi siyamangala ukuthi kambe wasekutheni kumuntu omdala Kitso la uyabhala lapho uthi Mnangagwa kayenze kuhle kuzobuya abanye esiza ukuthi bathini Mthokozisa Indlovu uthi hayi phela lingakhohlwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umongameli welizwe lakwele Zimbabwe so singakhohlwa khonokho yalo singazikhohlisi ngokunye okunenge njengudube ndaba uthi ya umdala lapha xabanisa abantu hey kuyahlupha konke lokhu kuzobuya ke uthabani inkomo uthi nxa kungakhithwanga ibandla leZANU-PF embusweni abona nto ezahamba kuhle laba ke ngabantu abasithumele imilayezo yabo khonapha kustudio 7 ukhasi le-VOA Ndebele thina lapha asilasandla lokuthi bethulane bazethulela ke abakhuphisayo kunjalo siyabonga kakhulu Kwamanje ke sike sizwe ezomculo. Ya
njani iyabingelela umcebisi ukuthulela amathoko amahle hamba nawo Brighty ngisithi ngiphilanga bakithi umsebenzi wethu isiwenzileyo ngodisemba lodlule sahluleka ukuthi silethe napha kustudio 7 ngenxa kubabhizi nezinye zezinto sikhe sifike silethele wona namhlanje i-enjoy lapho kunengoma ezimnandi kakhulu ezifana nabongasuphize ngeli ngifike ngithi khakha ngisabele cholocho ahlangana nodali channel is like TV bese kuthamatha amahle 2023 uzodlala bezonke ngokunjalo bazo zimnandi kakhulu bantu bakithi sicela futhi nesponsors abafisa ukusponsor abafisa ukwenekelela ngalokho abanakho niyakwazi ukusithola kule nombolo 083-891-0413 nesincedisi ukuze nathi sibe namandla siqhubeke sijabulise abantu siqhuba phambili sithi siyabonga lapha danki
ukuthi sithini sikolapha ke Washington DC singayehlukanisi esikhangele ezinye zenhloko zendaba eselazo namhlanje abantu abathi lenze kahle le Zambia elimangalele umongameli Emmerson Mnangagwa eSADC African Union kulandela ukuchothoza kwakhe ele Zambia siqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje olubhalise emoyeni ngenjabulo ngomthembo sithembayo uGibbs Dube lilale